uma bangapha awumshanga uma igcikwane le coronavirus kuphose umnumzane uDr. Fauci ufake nje kwaphose kwaba ngumpikiswa omuhle ukuthi ngumjaho phakathi kokuthi abantu bathole injection ye-vaccination lokuthi ama-cases ayehle igcikwane lehle ngoba kathesi liqhamile kakhulu kuphezulu kakhulu. So lokho ngumjaho ukuthi okuwenayo kuphi kodwa kathesi akukabonakali okuzawela khona induku loxakuxaku kulowo mjaho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho langokukhulumisana labanye bakhona yini abalokhu bethandabuza ukuthatha ijekiseni?
Ye, ngokubona kwami msakazi bakhona abalokhu besala abengalashuwa lokuthi kumbe bangalaqinisa ukuthi bathathe le ijekiseni kumbe hatshi, njengoba sikwazi ukuthi kunenge kwa inkulumo ezaba khona elokhu ezigijima ekulenjini ngendaba yale ijekiseni ukuthi engxenye izasenza sibe yilokho lalokho kumbe iyasenza sibe kunenge okungachasiswanga, kunenge abantu abangakuzwisisiyo. Abanye abantu lokhu ecabanga ukuthi kumbe izasenza sibe ngamakhiwa kumbe sizabanga izitukhwane, kodwa kukho konke abaningi engibaziyo mina abalokhu besimba phansi bethi hayi ngeke bayithathe bona, engxenye bazayithatha ngokuya kwesikhathi sebebona ukuthi ibuya kumanjani, kodwa kathese hayi abantu abansundu hayi abakafuni ukuma ethathalazini bathathe le jekiseni.